Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani zibuganda aba hula mwila msalazweni wa Studio 7 walesi tatu mshaziru 20 mpandula 2023 ngu Chris Gande. Enda veni zetu la mflanje kukamunga upitizela idolopeni le Victoria Falls akulandeli ve CCC ve Pigija ve City into enziwa inkokeli yoku ziketela umeya ziya izoda.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo lapha ozakwazi amasiko lapha. So be kantu umeya abe umuntu oyinzalo lapha, asidingi umuntu oyiforeign.
Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard lokungathengelwa imota yomsebenzi ikhansili, yena esithi imali ebimele ithenge imota kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu.
UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo ngumminister, umuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wathiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu.
Amalunga ebandla le-ZANU-PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla leli ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela.
Because I tapped the room as a few as a child. Saraka Kulu Simio was by what he Nang is Wushu, Jamia Kula. Abbas and Jerumundu and Child, I am Nang is Wushu Mikaba, Yai Wushu, where I just give Wushu Gaku.
Zonke, less than Tabalesinia, it is Ozizwa, Kunapa, Msagazuini, West Studio 7. Kamwe ukuphithizela ikhanselini yedolobho leVictoria Falls izolo lapho izakhamizi labanye abasekela ibandla le-CCC betshengisele ngesizathu sokungasuthiseki ngokubekwa kukasodolobho abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla, ikanti izizalwane zona zesithi zifuna oyinzalo yalapha. I-CCC yathola izihlalo ezilichumi lanye 11 phakathi kwezilichumi lane 14. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo, umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimon Dolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baxoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo lapha ozakwazi amasiko lapha. So be kantu umeya abe umuntu oyinzalo lapha, asidingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba kakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu esifektha ukuthi engabuye ngu-foreign uzaxosha abantwana abalocal ezemeya ikansili. Asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Mufuna meya unoziva vanhu, chizwarwa chayo muno unokhethwa navanhu kuti kuti mangwana kana tavone problem panaiye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atove rizvo zvataka kuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifacora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukucine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyi esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani labo.
Loba kunjalo umoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iparty ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate for a compromise.
Umnomzana yeBethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi bona ilizwe lakhiwa ngabanikazi kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani lizala kanjani ilizwe langkhona selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngekhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe imposed khona so labo yikho behlele bezilungiselele so sahlala phansi le management I'll also consult the Ministry of Local Government ukuthi sinike directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana nabebandla le TRC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngolunye udaba olufanayo, izakhamizi zakobulawayo sezemukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard, yena othi kafuni kuthengelwa imota yomsebenzi ikhansili esithi imali ekhona kumele ihanjiswe kunhlelo zikaZulu ezifana lokuthenga izimota ezithwala izigulane ama-ambulance kanye lezithwala izibi. UColtard olilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC utshele umhlangano awenzele inhlanganiso ezizimeleyo izolo ukuthi uzaqhubeka esebenzisa imota yakhe avele elayo. Uthi idolobho lakobulawayo lidinga ama-ambulance angamachumi amathathu 30 kodwa okwamanje lilamahlanu nje kuphela. Izimota ezithwala izibi ziyisithupha nje kuphela kanti ezicitsha umlilo zona zine nje kuphela. Ngokunjalo umnumzana Coulthard uthi ngeke avume ukuthi umanisipala adlalise imali emthengela imota khona kulendingeko zikaZulu eziphuthumayo. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Usodolobhu David Coulthard ngumuntu osekhulile, usengumuntu omdala, uselezinto zakhe, kakhangelelanga ukuthi azocutha ezakhamizini nxa esengumeya. Ngakho ke yikho abantu babevele befisa ukuthi kungene umuntu oyisakhamuzi, umuntu olezinto zakhe ongasoza landa ukuthi azovula umlomo adle edlela izakhamizi ezizama ukuthi zakhe. Ngakho umbono wakhe ngumbono wemukelekayo sibile ezakhamizini ukuthi ama priorities akhe kumbe lokho okuqakathekileyo uthi akunanzele masinyane kwenzele ukuthi idolobho lakobulawayo lithuthuke. Abantu bakobulawayo ke bakhanya bemtshayela ihlombe ngombiko wakhe lowo. UDavid Coulthard ngumuntu owazakalayo ngesikhathi engusenator njalo enguminista, ngumuntu osebenze kakhulu kugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, wachiya isigaba lesena sithuthukile kakhulu. Ngakho ke yikho abantu belethembe lingako nxa kusiza ekuthini uzaphatha idolobho lakobulawayo. Kukhangeleleke ukuthi uzaletha izinhlelo kumbuza tshengisa ngobukhokheli bakhe ukuthi idolobho lakobulawayo lilenjongo yokuthuthuka lesiya phambili, njengoba bamuzwa abantu bekhulume sithi ukuthi uzacubungulisisa ngezinye izikontraki zabakhona ezenza ukuthi kanti kungani zingaphutshi. Ngakho ke amazwi lawa abantu bayawemukela kakhulu.
Yiziphi izinto ezidinga ukulungisiswa kobulawayo elifuna njengezakhamizi ziqakathekiswe ngubaba uColtard lo masipala wakhe?
Zinengi ke izinto ezingahambi kuhle kobulawayo. Okwakuqala yisiphithiphithi sabantu abathengisayo edolobheni lakobulawayo, enzikini yedolobho lakobulawayo, okubangelwa ukuthi ikhampani yeterracotta eyayithe izalungisa igodini lalamhlanje ngemva kweminyaka eminingi ilokhu ingaphutshi. So udubo lwakuqala kungapheli kwegodini project yona liyana osokusenza ukuthi abantu abathengisayo bagcwale bathi chithisake idolobho lonke, ludubo lwakuqala lolo. Olwesibili yikungabikhona kwamanzi eneleyo edolobheni lakobulawayo. Ngakho ke abantu bakhangela ukuthi mhlawumbe ikhansili le yentsha engenileyo izazama ukuthi ilungisise udolo kuswelakala kwamanzi ngoba siyakwazi ukuthi kuvalwe ukuvula amanzi singathi water shedding kwenziwa ngabantu abayibo abasebenzela icouncil singaza ke sitsho ukuthi kwenziwa ngohulumende ngoba leyo i-decision beyipolicy evela ku-local authority. Udubo lwesithathu ke abantu abahlangana lalo ludubo lokuthi ama-bills abo besingathi amaphepha la atshengisa indleko abantu okwamele bayibhadale. So kulesikhathi eside abantu becomplaina ngokuthi kayiqedakali, ufica ukuthi umuntu uthola inkalakatha yemali ade azama ukucabangisisa ukuthi kambe ngabe ivele ngaphi, adinga swele. So esingathi khona i-shambolic billing system ukuthi sikhanyana ukuthi balulungisise udolo njalo ngoba ngolunye lwezindubo ezimqoka kobulawayo. Kube sokusiba ke lo dubo lokuthi abantu bayathenga izitanda bagcine ke kuhlala iminyaka eminingi bengazitholanga lezo standard. Imizekelo esiyakhona ihlala ikhulunywa khona lapha emsakazweni ukuthi iwapha amalokishi lawo. Konke khona kokukhanya ukuthi kulungisiswe.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7. Amalunga ebandla lezanu PF athi udlakela oluqondiswe kubasekeli bebandla ngabebandla le-CCC solubhahile esilobela esigabeni senkabazwe. Amalunga ezanu PF la athi amapholisa amanyana labe-CCC ukubahlukuluza. Ngesizwe ukansila Willard Moyo oyibandla lezanu PF ekhuluma ngalolu daba.
Yebo baba Gandhi, ayi ngiyabonga labalaleli udlame lukhona sibuleso lubhahile la udlame lo luqalise kusanda kudlula ivoti umbusiswa Ntini ulamanzi izakhamizi bezisika khona amanzi emzini wakhe kwathi sokudlula ivoti sebeluzile abantu be-CCC iwadi leyi ewadi 29 bahle wathi yena akasafuni bantu bezanu PF ababuya bezo kukha amanzi emzini wakhe wabaxotsha wabavala kabasathi manzi kibo sathi yebo sikubonile kwasuka lapho ke kwaya endabeni yokuthi umlingwa Sibanda ongu-chairman we-CCC kona apho eDonsa wasuka wathatha amadoda awe-CS othiwa ngumaqhuzu lo maphepha Sibanda umaphepha uGwindi amadoda lawa babengamapholisi esigaba kodwa ke baxotshwe esipholiseni dala emuva le ngenxa yezenzo zabo abazenzayo wahamba wabathatha bathatha imota kasobhuku owakosithemba phezulu le usobhuku ole mota bathatha imota yakhe bayathwala labana abantu ukuthi bezehlukumeza amalunga ezanu PF bayahamba bayathumba u-Aiton Sibanda bamgagqela emzini wakhe bamthumba emini bathi ulisele wawuthenge isola ngebhasikile isola itshontshiweyo eyesikolo isola leyo bayidinga bayiswele emzini wakhe bambopha bamfaka insimbi bahamba laye bafika esikolo bayathatha uLavethi Sibanda la ililunga lezanu PF amadoda lade nisebenzela ku-campaigning team yami silungiselele ukhetho lukamhla ka-23 babathatha bahamba labo babathwala ngemota yona leyo ekasobhukwena lo osekelana lebandla le-CCC yahamba labo wabafikisa eRoma mabefika eRoma wafika babanika umpholisi othiwa khona ngumshungu washa nxa ngingaphambanisi umshungu washa mbe ngumshunguma onguye okhangelane lesigaba sami nga eDonsa wafika kababuza ngalutho wafika wabafaka insimbi wabatshaya kakhulu okunye kubuhlungu wabahlukumeza wabathotsha batshaya indlela ebuhlungu ezandleni zamapholisa betshaya yilo lelo pholisi elilodwa lathi seliqede ukubatshaya libatshaya libabuza ukuthi lavota njani wothani sibona imini wenu ku-inki ukuthi livotile babatshaya kuthiwa kabavezeleyo sola kwaba yileyo ndlela eyasebenzayo. So ludlakelo solukhona sibili olumangalisayo esigabeni la olumangalisayo singakwazi ukuthi pho njengoba bona bayakhala bathi bona izanu PF ilodlakela pho njengoba yibo sebesenza udlakela singaqalisa ke lathi kubisela ke lokubenza lokho abakwenza amalunga ezanu PF baza kuthi
uKhansela Willard Moyo ngwebandla lezanu PF esilobela. Kesizwe amazwi omunye othi wahlaselwa ngamalunga ebandla le-CCC yena engowebandla elibusayo elezanu PF.
Ye yimi uLavethi Ncube yime engatshakayo enjayiweyo njayo i-CCC umlingo babuya bazasithatha ngolwesine basisemapholiseni basitshayisa khona ngale ngingenzanga lutho mina besibangisa ukuthi ena basitshela ukuthi siqeda ukuvota vele linyile lina sifuna ukuthi siswayipha lakanye sembonile sebenziswa iphile sebendimazile bangitshisa lamaphilisi ami okuginya ndele ngazange nginye amaphilisi okugula ngize ngabuya lo umfazi wami uzobuya la ekuseni lokudla zangasile salala sinjalo.
Umnumzana Lavet Ncube lilunga lebandla lezanu PF. Siphinde saxoxa njalo lelinye ilunga lebandla lezanu PF lalo elithi latshaywa kabuhlungu ngamalunga ebandla le-CCC.
Mina ngubhekuzulu Sibanda engikhulumayo. Kwabuya amapolisa evela eCS ebuye lomlingwa we-CCC bathe befike eKharapana bafika bangibopha bahamba lami labesiye esikolo abesasiya khona khona ngale bathe behambe lathi bafika bathatha omunye wami laba bamthatha emzini wakhe babuya layo sabotshwa sahamba saye eRoma emapholiseni kwakungumlingwa nomaqhuzu nogwindi nompofu abantu bona yobe basithatha laphana bahamba lathi khonale kodwa sifumela icala esingalaziyo uthi lapha thina sasihamba sikhampena sikhampenele uwiladi lo nyebera kuthi ngoba yithi sasijedwe sihambe sikhampena senza yonke imisebenzi so lapha into esiyade siyiliswe lakhona yikho sathathwa ke saye Roma safika satshaywa tshaywa kakhulu usibi lokuzwayo ukuthi mina ngizibuhlungu njengami ngiyagula ngabe sengitshela umuntu wanjalo kuthi hhayi mina ngizibuhlungu inkaba iyayibuhlungu vele kathi esiloku ibuhlungu kakhulu besitshaya besifuthi savota yini so yinto eyasuka yami yangafektha inkaba kakhulu yasuka yaba buhlungu kakhulu yase sinyagula ngiyahamba but kodwa ngiyagula vele ngizibuhlungu enkabeni so amapholisa ayasilanda bona abantu bakhona bonqoza babethwele babele ngqamu amapresbyterian ingqamu zokona babelazi abantu bangikhona bayebuyile amapholisa angikhona and then into emangitshela umpholisa wangikhona lo izolo ngimfonela wathela kakungeni lokho akasebenzi into ezwinezi zokufonela yena kalani sikhathi sobuntu ogulayo
lo ke bekungumnumzana Bhekuzulu Sibanda ilunga lebandla lezanu PF. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sithinte isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena ukuchaya indiva lokhu esithi ibandla le-CCC alingeke lahlasela abantu ngoba liguquzela ukuthula.
Achi thina mnumzana Gandhi yithi esikhuza udlakela elizweni asifuni dlame sithona sikhuza udlame silibandla elingasebenzisi udlakela silibandla lokuthula abantu bethu abakaze batshaye umuntu abasoze batshaye umuntu bazala beme eqinisweni ngokuthula ilizwe lize lihlaliseke.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington DC.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezinlife.com liludaba lokuthi umanyano we-European Union usumise isipho se-$5 million esasiphiwe ugatsha lozokhetho i-ZEC ngoba yaqhuba ukhetho olumanikiniki. Imali le ibiphiwe i-ZEC okweminyaka emithathu. Iphephandaba le-Chronicle liludaba lokuthi izakhamizi zemzini we-Paternost obulawayo zisele zisemnyameni okwamalanga amathathu ngemva kokuba amasela entshontshe intambo zamagetsi. Kodwa inkampani yamagetsi ithi lolu dubo luzalungisiswa kusasa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi thina siyaphila. Mina into engiyibona le ehanjelwe nangakwa emhlanganweni e-United Nations. Umuntu lo angibona ukuthi uzakhuluma nje le nto lesisindo. So kakhuluma into lesisindo uhulumende wethu lo hayi umuntu angasazi nokamakhwapha ugeza sidla indoda engelanhloni ngoba vele wonke akwenzayo amanga lodlama lwenzakalela izweni lakithi akumtshaya isivalo yena ngoba vele sokwamngena uthena ungumbulali uzimisele kabe umbulali ngoba nxa yona bengabheka laba be-United Nations ngama last year or early this year yaphromisa abantu wathi uzabhadala izikoloto ezatshiyazwe njengomgqabe babuyele ku-Commonwealth behluleka wangaphumela egcikeni waqamba amanga uthi uthi amazwe wonke la azamlalela sithina umuntu wamanga. Thina into esiyifuna nje umnangagwa sibamfune embusweni kuphela akaphume ehlala phansi nje asixekele nje ilizwe libuse ngabakwanisayo lokho kwakhe loke chonche senza na hai sestine na hai la uya buo na uta angwa zuti wae nga kalipansi atete labani so achonja kwa kwana wadimali usi utule mali wanji usafuna no buo loke vula liza wanji vesupegezi mwanto na vesupegezi kwa haikona manaye sizugusu la wanto na sisi zivuliwe zikolo kufunegi zikulu fima leko na jechata ngatipatu wacha wanto wanezi kwa mati chafundisa akula wambasu wala mati chava raiti waraiti kakukunu mwenyele kanyaba mwukunu wangosu anangole mwusu
Kustutu 7, kustutu 7 njana basaka zila wala ila wati Yee, rugu skulu mwagazi nita kwa zoketo Ukutu mnangako hawina kwa waluza Mnangako kwa koto nomo waluza Mandula kito kukone kuti Abadu wa kitiba ifoteli zani Jalo wa sisewa nenga wata wa itanda iza So ukuti zikale siti tina yee Kwa riko yee wacha kwa kima uzima Mwaka katikuma ukuti ka ifotelo aniza Nama enti ya mangake ya tatari So abadu wa saifuni zani Futika kuli wabese makaba itandi zani So abadu wa nenga wakomplena yako nabu kutitu 7 mwagana zani na watu wanga pande kwelizwe abantu futhi abanga hambiwe yavuta kodwa manje lokho bekomplela benga pande kona so hayi abantu bakithi vele kusiza abanzima lapha abantu basezahlukeka yabe lena abantu bakithi lifike emakhaya pale khatsha abantu lazile abantu bayile baqhatshayo ngoba baye abantu elibanike izinsizwe kwapane khanga abantu abavuthelizano abathandizano ngoba bona bayajabula bayakwathi nalela phuma liya ngaphandle kwelizwe lidinga imsebenzi libuye libaqhatshe mina vele umuntu engimazi ukuthi ugijima ngezalo angeke ngiphinde futhi ngimqhatshe ukuthi angakhe lizwe kumba ngiphilile emasimini ngoba kuthiwa mina kanye ikhoze godi aloko angeke ngizonqene ngizezele ngoba abantu abantu ajabule laba basebenza ngaphandle kwethu
Studio 7 livuka njani badala ithi siyavuka sibili hayi siyabonga kakhulu umsebenzeni into nje lapha mina engimangalisa abantu bakithi khathethi sibekhala balingendlala langani ngizibuza ukuthi bona baliloya yini izano ukuhlala bekuvotela izano xa sekudlula amavoti bakhaya xa begijima izano barobi ibanika ukudla ibanani bakahlanya bathole sebehlanya bengasabantu ukuthi bahlanyelane sekudlula amavoti dala bekhohlwe mina ngakwa ngabo khathi sibakhala kula kudla kulani and for sure abahlupheka abantu bakithi abake baphume kuzana ngenhliziyo zabo kanti baluwa kwini kuzana ababona inhlupheka esibhekane la sho abantu bakithi bayantwa ngindawo izilima kakhulu abayekele ukukhala bethi bayalamba kuthini ithini emathebeni wavotela izana wonke emathebeni south le bavotela izana ngokuningi babo kakhulu so bakhalelani manje kathesi asike siyela le nto zokuhlala sikhala singalezi zabo phumani kuzana liphume kuyalala liphume kuzana andawana bathi salwa kobulawayo akulazana even one phakathi kobulawayo ngoba baphume bakhiphile izana phakathi kwabo so lana makhathi panini izali iphume kubuza kalalwa wambani banoke hlale gijimelizana kuphela ugijimelizana kuphela ikhala ngangendlala awu khathi lizilima yini alifundanga yini phumaneni kuzani bantu bakithi ibone ukuthi ipili yangapi umnanga kuza linceda ngani nakasoza afale incede emathebeni loba ngazilifise lenzeni lenze nakudla lizahlala lokho lifake izithombe zakhe emzini yena ezivalweni ngabi langaphi lihlupheka nje kuphela lizadla iphisha kamnangakwa lizancedwa yiyo bantu bakithi liyehluleka kakhulu
angiyamangala ujajina lezanu yakhona lopresident wakhona lo bavotelwe ngubani abavotelwe ngabantu abahlala kuliphi ilizwe ngoba eZimbabwe ungahamba besihamba sporting ndawo zonke lezi emakhaya sihamba ngamasonto singena indawo zonke emhlanganweni akula mtrade efuna vele ukuthi mnanga kagabuyeli abuse abangupresti abantu bese bekhathile ngaye vele ungene ku-social media akula muntu ivinto oyi-one 75% wabantu kusiya ku-80% abantu befuna ukuthi kutibe lotshintsho elizweni so kuyamangaza ukuthi namhlanje ubuye njani waba ngupresident upresident ofake ifezi kuyamangaza lokho lazi nezizinjalo ethi zikhonkothe loke ziba ngumsindo wokugawule labo abo-witness tube akula nto bazayithola lapo akula nto bazayithola vini ngiyabonga msakazi ngumasitengo okukhuluma ngilapho kobulawayo ephumula emadokini
sanibonani kustudio 7 mbulisi abalaleli bonke elabasakazi ngithi linjani siyezwa abantu bezanup f bonke nganithiwa bona ma kuthiwa yanini ku-right bonke bakuleft basapota mpela into zabo kodwa siboni besenza kusiba lotshintsho la enganithiwa bona yibo baqala ukuhola ube kuya ngathi thina abantu ku-ground ube sithi bengaholi bengazange beyenze lutho kungalunganga imigwaqo bengazange balungise amathawuni aba right
Studio 7 Studio 7 sabona Studio 7 sanibonani njani hayi siyaphila bengithanda ukukhuluma kanje ngohlupho lethu lweZimbabwe osomthetho iZANU-PF njengoba sihluphekiswa iZANU-PF kanje engalila embusweni laloba idliwe sithi ukhetho aluphindwe kube lokhetho olutsha njengoba esimenemene abasenzileyo sibonakele lesi simenemene abasenzileyo beZANU-PF sibonakele besicela ukuthi ukhetho luphinde badala ukhetho aluphinde katsha lathi nje sisemathebheleleni saziwe njengabantu nesibonakale njengabantu
siyabonga hlelo zulu
I-platform esinikiweyo lokudala kakhulu ikhabhinethi eyabekwa ngumdala ubaba umongameli idini langakho ikhabhinethi yefemeli ngicabanga ukuthi umbuso welizwe asiwombuso wefemeli umbuso ohlanganisela abantu umphakathi ngakho abantu okumele bamele umphakathi ngabantu abakhethwe ngumphakathi abantu abakhethwe ngabantu hhayi ifemeli asifuni usabhuki kodwa sifuna abantu abazosimela ephalamende ukubumba imithetho yelizwe lokuqinisa imithetho ekhona lokuguqula imithetho ecindezela iningi labantu kodwa angiboni ukuthi ma uhulumeni efemeli kungaba khona lowo mcabango
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi ele Melika likhuthaza umbuso wentandokazulu emazweni wonke ukuqedwa kwempi kwele Ukraine kanye lobudlelwano obuhle phakathi kwele Melika lele China. UBiden wethulele umbiko emhlanganweni we-United Nations General Assembly osungulwe ngokusemthethweni izolo esigabeni se-New York. Intatheli zindaba e-Studio 7 uDabu Kancube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Biden uthi iMelika izaqhubekela phambili ivikela umbuso wentandokazulu emazweni atshiyeneyo omhlaba agoqela izwekazi le-Afrika le-Asia lamanye.
We convene a summit for democracy to strengthen democratic institutions, root out corruption and reject political violence. And in this moment where democratically elected governments have been toppled in quick succession in Western and Central Africa.
Uqhubekele phambili esithi iMelika lamanye amazwe asebenzela ndawonye layo vama le Ukraine ekuhlaselweni kwayo iRussia osekubangele impi eseleminyaka emibili.
Like every nation in the world, the United States wants this war to end. No nation wants this war to end more than Ukraine. And we strongly support Ukraine in its efforts to bring about a diplomatic resolution that delivers just and lasting peace.
UBiden uphinde waphatha ngokuqakatheka kobudlelwano beMelika leChina esithi ilizwe lakhe lidinga ukusebenzelana kuhle kwamazwe omabili.
When it comes to China, I want to be clear and consistent. We seek to responsibly manage the competition between our countries so it does not tip into conflict.
Ekhuluma ngesikhathi esungula umhlangano lonyaka o-United Nations General Assembly oqale izolo eNew York, unobhala jikelele we-United Nations, Mnumzana Antonio Guterres, ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi basebenze le ndawonye. Ingcwethi yezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni uthi umbiko kamongameli Biden uqakathekile kakhulu ngalesi sikhathi izwekazi le-Afrika libhekane lodubo lokuhluthunwa kwentambo zombuso emazweni atshiyeneyo agoqela iGabon, Niger lamanye.
So ngibona ngathi umbiko oqinileyo sibili, umbiko oqondileyo inxa amazwe omhlaba ehlangene ukuthi akhulume ngayo indlela akhulume ngayo.
Abakhokheli bamazwe atshiyeneyo agoqela iZimbabwe, iSouth Africa lamanye sebefikile emhlanganweni omkhulu lo owenziwa minyaka yonke okuhlaziya indaba ezitshiyeneyo ezigoqela umbuso wentandokazulu, ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Uqhutshelwa edolobheni le-New York kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguTabo Kancube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kuqhamuka ukuphithizela edolobheni le-Victoria Falls, abalandeli be-CCC bebhikitsha besithi into enziwa inkokheli yokuzikhethela umeya ziyayizonda. Izakhamizi zakoBulawayo sezamukele inyathelo likameya waleli dolobho omutsha mnumzana David Coulthard wokungathengelwa imota yomsebenzi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande.